Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi linobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo village head noma usabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama youth, imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo elezana PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka-2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nxa sokubuye kuthina uhulumende uyathembisa ukuthi igethi izaba nganene ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewangengale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le-300 megawatt.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlebe ngowakho njalo inhlwa kayibantu ngekhathi ede silomcubulo inyanga ezimbili sikhangela ukuthi kungani njalo abantu bemareva nebemaplazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile kungafika umuntu emzini. Ucubulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ede lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo village head noma usabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi, bangena inhlangano yiphi, ama-church aphi, njalo laba osabhuku yibo abazadinga nokuvoti bahle bakuthi abantu labo abathi ngababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enye ibandla ngaphandle kwezana. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yethu bazahlala becubungulana bespaya kunishada ungaye emtshadweni fanti batshele ungaye echechi bakwazi ungaye mfeni bakwazi ungavakatshelwa bekwazi. Yikho sesibona ngani i-strategy lezi ngezika Adolf Hitler owe Jimmy no owaqalisana naye ukwenza izinto ezinjalo waforma iTeachers Association Nazi Teachers Association waforma ukuthiwa Nazi Lawyers Association waforma into eziningi women Nazi Women Front yikho ke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho okwenziwa izana akukho emthethweni i-Traditional Leaders Act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe usabhuku induna noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party fanele ezimele mpo ngoba uyabe esebenzela abantu uzulu jikelele njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku village head crawl head traditional chief emlisa abafanelanga bangene zama-politics kodwa kathe sesibuka ubaba umhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution sengivayolete i-constitution ethatha abantu ama-political activists sebenza osabhuku khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-afidavit kwenziwe i-fake afidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala abantu laba strategically kuthiwa baza hamba mdlalo wevoti bekhuba abantu babo ukuyavota yena usabhuku wabo ephambili usecond wakhe esemuva yikho ke sizama ukuthi bakunanzelele ukuthi into yenziwa ezane kuphelelwa ngumphako eselamacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluthulelwa constitutionally kumbe hhatshi sinani sisithe sililuma indlebe lisale lani lisazi besiyibambele into ngobunono yikho sithe inhloka yabantu angekhanda siyabona.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalila Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye, ibandla elibusayo le-ZANU-PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo waleli bandla, umnumzana Jabulani Sibanda, usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini kobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you are under attack, I prepare to die for you.
Bili usibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many people who died seeing you in their vision but they will never know you. Take your nation, your nationality, your national serious as a people. Ngimfazi ngoshufulile.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Matthew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ndiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Ikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandlela ubusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lukho lokho elusiya phambili.
Senator Gideon Shoko owebandla le Citizen Coalition for Change uthi ibandla leZanu PF alilamhlaba emadolobheni ngakho ke uSibanda angayengi abantu
iZanu in the first place kailaleni istate has got land so nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public committee public service commission yiba abayi in charge ngezinto lezo icampaign ye uvilo kuvele kunjalo vele iZanu ihlale njalo
intsha yebandla leZanu PF obulawa ithi jabulise ngamazwi kaSibanda uAdmire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla leZanu PF
ukutsho ngochairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kwentanga istand kumba wafacilitatele amastands bonani kuyinto enhle ngoba kwentanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhiwa ukuthi banike amastands berente bebhadala bona fana ngibona ngani ungaba ngcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili uhlelo oluhle olungasolo ecampaign kodwa lokuthi luyempawu ontanga
omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
into enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth sithole amastands but inkinga yokuthi amayouth imajority yamayouth ayikho ku-government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one
ibandla leZanu PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe imele studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngaloludaba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititshi zamagetsi ewange leCaribe njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphongucitsha loba sikhathibani. Sikhuluma nje ngananzela imibuzo yakho ubuyithumele kodwa ke ngiphuzile ukuphendula enxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengachajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga acitshe ngo-7 p.m. Khonokuyana ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshela ukuthi ha njobe imini yonke sejone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kuthi ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni be-ayina besenza lokhu lalokuyana kuphonga ukuthi qa. Asehambi ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu babengalwazi kwanelisa ukuthi abuye emadabuka abusa enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumba abuye after 30 minutes amagetsi angavela cishe kubangela ukuthi lamanzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema labokhateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esine ngabantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula. Kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi. Uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi ke zisebenzisa igetsi elidlula lapho. Ngaphandle kwezincane nje ezingabe zisebenzisela ama-200 units kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisa igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokana sokubangela ukuthi umuntu lona agcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlali phansi kayehliswe. Kube zokukhangeleka ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mhlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi. Kulalabo abawathenga bengakasebenzi. Bezokusiba lalabo
abawasebenzisayo babesebebhadala ukugcina esingathi ngama fixed charges labana abangafaka ama cash power. Labo ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kasebenzi kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa ama gate. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa cash power abantu abasebenzisa cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama postpaid meters labana kumbe ama postpaid ama gates labana abhadala ngemva kokusebenzisa wonke umuntu kabe njalo. Kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa ama gates okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi iyabidula kakhulu. Kodwa ke nxa sokubuye ukuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale. Ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje eParliamente, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovember siyaphela amagetsi abe ngaselo hlupho elizweni. Ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa ke iunit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludojwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucatshangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwathesi ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi lakubalaleli bakaStudio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlombe mawungasenzela ke sibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badalaya ayikhona akusiyindlela le siyokuphila hayi akuseyiyo so kufanele sithathe linyathelo lelo lizovuma esewesiphumelalo ku family meeting. Bengisacela ngale kubo baba uGawule la kubo Chuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubo Mafa ubaba Mafa ngale sike sikhulumeni senze i family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphati wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ngapha thina sesiyalimala lati njengabantu besintwini. So isicelo sami msakazi ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo abantu konke la mabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhu. Kodwa ngaleso sikhathi siyabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini kukhona into engahambi kahle la phela ngeke sizehlupheke siye labantu bethu basale behlupheka. So asilungiseni le ngiyacela bathokaza bahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwalesa edini sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso leso kubo Chuma la kubo Gawule ngale la kubo babundiweni langapha kithi kubo Mthokazi abahle asike sihlaleni phansi njengabantu bahle sizozondelana sithini indaba nansi la kwenza konakala sibheke yabona manje asikwazi ukuphila ngiliqiniso sengalisho leso msakazi isicelo sami njengosijumbu
Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la uqhatshelwayo alikhethi hlangothi Studio 7 siyaza ithatha ihlangothi siyabonga kakhulu ukuze izindabeni sinikezwa zona hayi noma lalithi abantu bayathuka kodwa ubelief kawuliyekelani bengani bayamtshela abantu akulandawo yekelani bengani bayamtshela yikuthi ungani uyacitshelwa kazazi vele into ayikhulumayo hayi kazazi shemu kazazi ye thina bezanpf ye thina bezanpf izanpf ngeyomuntu wonke efune ukufunde khonokho akula muntu ongabuswa izanpf onke umuntu ubuswa yikhulumende wezanpf engakwenzekani ngeyakhe ungakhangela lwani umuntu lwani wesishoneni wesi kulobuzeni kwetuchamisa mtengesi gaurayiwe tengesi nebana bakhe nebasikiri bakhe gaurayiwe azanga yenzweni kodwa ubheke uJob Scott ngokuzama kule umoblessing ali ulokhu ephakathi kodwa yena uyasethi hey ilizwe lilomthetho lwana umuntu wezana wethu uchamisa kabulawe kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu kuzamphelela uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idake kakurungu but yena ubelieve kawulu uhlale ebantwini ulomuzi ebantwini uhlale emalokitshini kahlale istate house ungamtshintshela kuyinto lokhu uzabe sebona engani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe engani bayambuka bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga seqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhethi magama okunye la uyakhetha amagama ungazabhabhula umbangazwe engani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisole kokunye la nxa ukhuluma ungaboni ukuthi lokhu kubuhle kubunta lokuhubi lami kusendithathike kakhulu siyabonga
Studio 7 livuka njani badala livuka njani hayi thina siyavuka sibili hayi ngithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke lisibalela indaba ngesindebela ngesishona lonke ngiyalithanda kakhulu ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ileluse iligcine nomsebenzi elisiphathele wona ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli be-Studio 7 jikelele asikhuthazana naneni kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe lwakithi ekhaya sikhuthazana naneni kakhulu abalaleli e-Studio 7 bonke indawo ngezindawo kakhulu abasekhaya ikhuthaza iyouth yebhalise ukuvota yebhalise ukuvota iyouth kuvotwe nasifuna utshintsho imfundo izibhedlela zibe khona amatitsha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le-education e-right ekhaya asizamenini sibili bayebhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umuma uminjani abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kuminjani khuthazana abantwana bevota umntwana senxa sede more than 18 eselelungelo lokuvota oselesithupha selelungelo lokuvota hambani liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonala ani likhulile liyakubona ukuthi kuminjani elizweni lakini akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni uyabona ukuthi kwenzakala njani kulaziphofu eZimbabwe laphana kulanto bonke abantu babona bayacabanga bekelane lezanu p f le encindezela abantu ayekelwe sibili zanu p f le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala fusele kudaleni khonale kuzofika lesi sikhathi sanamhlanje hambani liyevota mayouth sonke nje labadala sihlane sikhuthazana nene kuhle siyana nalokho esiwududu lesi sitoke silubambeke ukuze kuze kube nini ngabe sure abantu labala kusasa manje kwakathesi zamanini sihlobo
salibonani ku-Studio 7 bo-Chris bo-Dungamini lonke abasakazi baka-Studio 7 linjani siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke indaba lezinye ziyabe izani PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa siyalibonga umsebenzi likontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesaphosele ebhalakwe likeli sicela ukuthi abezani PF sicela ukubuza ukuthi imigwaqo sizothi iyalungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wathiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi kuthiwa iyalungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi
Salubonani sizwe sakithi sakwamthwakazi okhulumayo nguPrince Ngomo wakonyongola eKats eyi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalele zendakithi abantwana ukuthi bayafakwa kupolitiki lalapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nami mphawule sizisakithi sakomthwakazi kuko konke okwenzakalayo abantu abadala isifiso sami sokuthi siphume kulabo abantu abamashona sizimele thina sodwa sizimele thina sodwa sisizwe sakumthwakazi ngokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki kwenziwa ngabantu abasuka le eshoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi seloko kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezi zinto lokho ezenzakala esishoneni sakithi samandebele so besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi malingabe lilawo amandla okuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho oliqumise lina abantu abadala anyeke ngibone kulisikutanye
salubonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezilehlonze nsuku zonke siyabonga siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho hayi ngithi ngiphawule ngezanu engatshaya abantu bakithi mpela iqale bachaye kungakavotwa bethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vela bawinanga bazokwinisa ngodlame abantu bayethuka bayesaba khona ukyano kegugurawondo kwayezakala abantu becatsha betshaya betshontshe busuku izanu vela ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela baziqhenya lo mnangako bekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 berobha lapha unkulunkulu kadakwa asimeni ngomthandazo bantu bakithi one day unkulunkulu uzasiphendula mpela nyabonga ngingadonsi kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele the house ecubungula udaba lomvukela onyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqhakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Le komiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqhakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Gary Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana uDonald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanjengomnumzana uDonald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibonthi kuphelelaphi ngoba yena umnumzana uDonald Trump abantu abaningi kabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini banazelele umnumzana uTrump sesukile esikhundleni. Abasakaniphileyo bake behlale besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo nxa isikubalekele umkhono uyinazelela. Ngakho abantu abanemba kunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzana uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisana uJoe Biden loDonald Trump, ngibona uDonald Trump ewina nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu ukuthi umnumzana uBiden uyabengalandeli lokulandela uyabebona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kaGetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa, sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto. Ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.